sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 4 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, indodana yowake waba ngumsekeli kamongameli welizwe uSiqokoqela Mphoko uzapika ngokweminyaka engamachumi amabili 20 years ngemva kokufunyanwa yinkantolo elecala lokudlwengula umzukulu wakhe. Umongameli Emasoni Mnangagwa usuka elizweni namuhla ngalintambama elubhekise kwelengilande elanda umkhosi wokugcotshwa kwenkosi uKing Charles III ozaqhutshwa ngomgqibelo. Elemelika lithi selisethesa izijeziso labo ababangela ukuqhubeka kwempi kweleSudan. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. USiqokoqela Mphoko, indodana yowake waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe uMnumzana Phelekezela Mphoko, ugwetshelwe ukupika okweminyaka engamashumi amabili 20 years namuhla ngemva kokufunyanwa inkantolo kamantshi kobulawayo elecala lokudlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lambili 12 years. USiqokoqela oleminyaka engamashumi amanelane 44 ubotshwe ngoncwabakazi nyakenye ngemva kokumangalelwa ngunina womntwana. Kodwa yena ubelulandula icala esithi ubotshiswe izihlobo zakhe ezimzondayo. Inkundla yesayithi ibika ukuba esethula isigwebo sakhe, umantshi uthe umsolwa wadala icala elibi kakhulu, ngakho kuyadingeka ukuthi ajeziswe ukuze inkantolo ivikele abantwana. Umongameli Emasoni Mnangagwa ukhangelelwe ukusuka eHarare ngalintambama elubhekise kweleBhilithane elanda umkhosi wokugcotshwa kwenkosi uKing Charles III ngomgqibelo lanxanje iqula lamalunga ePhalamende yakulelo lizwe elePhalamentary Group on Zimbabwe belikhuthaza uhulumende kaKing Charles ukuthi engavumeli umongameli Mnangagwa esiza kulumkhosi. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Ezinye incitshi ezicubungula ezombusazwe lamabandla ezombusazwe bathi lokhu kuveza ukuba uhlelo lukahulumende olokukhumisana umlotha lamazwe omhlaba olwe-re-engagement luyaphumelela, kodwa abanye njalo besithi lokhu akutsho lutho. Lokhu kuza ngesikhathi amalunga edale lephalamende akweleBhilitani awe-United Kingdom All Parliamentary Party Group Zimbabwe UKPG elobe encwadi ngenyanga edluleyo ugatsha olubona ngobudlelwana lamanye amazwe omhlaba besola ukunxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ekugcotshweni kwenkosi uCharles. Amalunga ePhalamende lawa abesithi uMnangagwa uyephula amalungelo oluntu elizweni lakhe, kungakho akamelanga aphiwe ithuba lokuzahlangana lenkokheli yamazwe omhlaba emkhosini omkhulu kangaka. UMnumzana Alpheus Mapuranga unobhala webandla le-United African National Council, UANC, njalo ekumanyano we-Political Actors Dialogue, POLAD, ngomunye wabathi uhambo lolu luveza ukuphumelela kohlelo lweZimbabwe nokuvuselelwa ubudlelwano namazwe omhlaba.
Singathi ngokunye kwangkhona ngoba ngingakhangela ukuthi for the past 5 years they've been trying to re-engage through POLAD, sending ama emissaries kuma diplomats achiyachanileyo So yiko kunye kwangkona loku esikubonayo kodwa uhambo lwangkona angiboni ukuthi ngiyabona ukuthi bayabefuna ukuzambuza sibili ukuthi uhamba njani nje uzenza njani izinto zakhe.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mabutho Moyo okuCentral Committee kubandla leZANU-PF.
Lokho kuyabonakalisa ukuthi umkhankaso kamongameli oyi-reengagement usiyamukelwe ngamazwe wonke ngezandla zombili, ngoba ungakhumbula ngembali yethu ngemva kokubana sesithole uZibuse kufike isikhathi sokuthi ilizwe leBritain lisuke lahlukumeza ilizwe leZimbabwe ngezijeziso zenotho ngemva kokubana sesithethe umhlabathi wethu ngokusemthethweni. Kodwa umongameli uthe hayi bo, asisebenzeni lamazwe wonke jikelele.
Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Gift Osalo Siziba uthi uhambo lolu alusize leZimbabwe nxa lingalungisi okuhluphayo kuleli.
Kulebudubo mayelana lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu, ikakhulu lawa ke aku-constitution ku-Bill of Rights, akuhlanganisela ke freedom of speech, freedom of assembly, ilungelo lokutshengisela, lamanye ke amalungelo aku-Bill of Rights kweleZimbabwe ke okutholakala uhulumende encindezela abantu. Ungakhangela ukubana ke mabadla aphikisayo ama-journalist, ungakhangela ke abantu bama-church labanye abatshena abahlunyuzwa ngohulumende.
Uhulumende sezapho umnumzana Msekula Ndlovu uthi kumele uhulumende alungise okuningi ukuze amukeleke.
WaseNgilande uCharles lo Emerson Mnangagwa asiwazi njalo asiwuboni, ngoba bonke bobabili labo lohulumende kaMgabe bancedisana ukubhuqa isizwe sikaMthwakazi ngeGugurawundi. UCharles lo wayencedisa ukubanika izikhali abantu bezanu labo Mnangagwa labo.
Inkosi uCharles wesithathu ugcotshwa ukuthatha isihlalo sobukhosi ngomgqibelo kulandela ukuthiwa waso singela muntu ngemva kokubhubha kukanina indlovukazi uQueen Elizabeth wesibili. Abazayo besemkhosini wokugcotshwa kwenkosi entsha bagoqela inkokheli yamazwe omhlaba osemabhuzimusi loZulu weNgilande. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ezimela abathengi zithi ukukhwela mahlayana kwentengo yempahla ezichiyeneyo ezigoqela amayunifomu lokudla kuzabangela ukuthi abazali abanengi behluleke ukuthengela abantwababo zonke indingeko zesikolo ekuvulweni kwazo ngomvulo. Ngaphandle kokukhuphula intengo, izitolo eziningi sezithengisa impahla efunwa ngabafundi ngedola laseMelika kuphela. Ngokubika kwephephandaba leNews Day, isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iConsumer Council of Zimbabwe sitshele iphephandaba leli ukuthi ukukhwela kwentengo yesinkwa isuka kumakhulu amadola aseZimbabwe ayisishiyangalombili, 860 Zimbabwean dollars, isiya kunkulungwane elamakhulu ayisishiyangalombili, 1800, sokuthiye izimuli eziningi zisidla imbuya ngoluthi. Enye njalo inhlanganiso emela abathengi, iNational Consumer Rights Association, ithi abafundi abanengi bazabuyela esikolo bengelazo zonke indingeko ngenxa yokudula kwaso. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Efidlela Ncube.
Izinto zikhwelile kakhulu ezitolo, ngakho ke lokho kuzaba lomthelela ezikhwameni zabazali ukuthi benelise imali yokugada ye-transport, benelise i-school fees, benelise ukudla kwabantwana, benelise amabhuku, ama-uniform, lazo zonke lezi zinto ezidingakalayo. Singakhohlwa ukuthi abantwana bayakhula, ngakho ke izicathulo lezi bayahamba-hamba zingabe alingani ama-uniform lawo ngokunjalo. Ngakho ke kuzakwenza ukuthi abazali abaningi behlile ukuhambisa abantwana esikolo, ababahambisayo babahambise bengelazigqoko zakhona ama-uniform abafaneleyo lezicathulo ezifaneleyo. Sesizabona abaningi behamba ngenyawo, kanti ke baza betshona bengadlanga esikolo. Yikho lokho kuzabe kusenzeka nje kuqalisa le themu.
Impahla edingwa ngabantwana besikolo ikakhulu ungathi yiphi ekhwelileyo Ncube?
Intengo yezicathulo lama-uniform iphezulu, ikhwelile. kanti ke kona lokho kuhlangana lokukhwela kokudla ngokuba umntwana ufanele ahambe edlile umela penduka adle njalo nxa imali enengi sisiya ekudleni kusho khona ukuthi ibani lutshwane engasetshenziswa ekuthengena ama uniform ezicathulo lamabhuku kanti ke lazo zona lezo zinto zikhwelile ungakhangela amabhuku lapha kade khona kutheme edlulela lanyakenye asesukile lapha aqansile esiya phezulu ngakho ke kuza kwenza ukuthi kube nzima ukuthi abantwana bahambe belezinto ezenelayo abazidingayo zonke ukuze bafunde ngendlela efaneleyo kasikhulumi ngama textbook vela zasabehlule abantu ngokuba qanise kakhulu kakhulu kanti ayadingeka njalo ukuze abantwana bakwazi ukuphumelela ngendlela efaneleyo
Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga sike samuzwa kunsukwana ezedluleyo sithi yena ukuwa kwedola leZimbabwe akutsho ukudilika komhlaba uthi uhulumende uphezu kokulungisisa umnotho kanti bona abeZANU PF bathi intengo zikhwezwa ngabantu abazonda leli bandla abafuna linqotshwe kukhetho oluzayo
Iqiniso ukuthi kuwa kwedola leZimbabwe kwenza izinto zidule ngokuba izinto eziningi zivela ngaphandle ngakho nxa sezifika lapha zifika zibe phezulu nxa usuqathanisa lalokho ekade zikho khona kanti kukuswelakala kwemali le yangaphandle abasoma business bazibagcine besiyayithenga emgwaqweni khona lokho lakho njalo kuyenza ukuthi izinto zikhwele siya phezulu lokho uvayisi umsekele kamongameli akukhulumayo asiloqiniswa isikho abantu abahlangana lakho lapha phansi kanti ke lokho okunye okuthi osoma business ibabakhweza izinto ikucatha ngomunwe nje izinto kazimanga kahle zomnotho kazimanga kahle zingalungiswe zomnotho akula umuntu ongakhweza intengo ngendlela athanda ngakhona isimo yikuthi sibi kakhulu ezomnotho azisebenzi kahle i-foreign currency kayikho into eziningi kazimanga ngendlela ezifanele zime ngayo yikho lokho kwenza izinto zibe zikhwela siya phezulu
umnumzana efidlela ncube ngowenhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association Ele Russia selethule umbiko ogcona elemelika lisithi yilo eliphathise ele Ukraine ekuhlaseleni elithi kwenziwe esigodlweni sikamongameli walo umnumzana Vladimir Putin izolo. Ele Russia lithi lebe kuyimizamo ye Ukraine lemelika yokubulala uPutin. Kodwa ele Russia alivezanga ubufakazi obukhomba konke lokhu. Ele Melika lamanye amazwe angentshonalanga athi ngamanga asebazwa ngele Russia ngoba selizibona linqotshwa empini yalo lele Ukraine. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi lokhu kuveza ukuba impi phakathi kweUkraine leRussia izaqhubeka okwesikhathi eside njalo iza kuba ilokhu iphambanisa iminotho yamazwe amanengi ikakhulu asathuthukayo awezwekazi leAfrika. Ele Melika lithi selisethesa izijeziso labo ababangela ukuqhubeka kwempi kwele Sudan njalo lithi lizasekela labo abafuna ukuthi kube lohulumende wesikhatshana ongayisuye webutho bese lincedisa ukulondoloza lohulumende. Ukulwisana phakathi kwebutho leSudan le qembu leRapid Support Forces okuluhlangothi njalo lwebutho kuqhubekile namuhla esigodlweni seSudan eKhartoum lanxa amacele omabili ebevumile ukuthi azabeka phansi izikhali okwamalanga ayisikhombisa kusukela namuhla. Sokubhubhe abantu abangamakhulu amahlanu lanhlanu 550 kwalimala inani elifika phose inkulungwane ezinhlanu 4900 selokhe limpi iqalise kumaviki asanda kwedlula. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi yecubungula ezombusaswe.
Kuqakathekile ukuba na lo mlamlankunzi ukuze abantu laba abalwayo bebonisane, bekhulumisane, bekhumisane umlotha. Kulalowo oba okhangela inhlangothi zombili, okhulumisana lenhlangothi zombili, ubana zibeke izikhali phansi. Sikuqakathekile ikakhulu ukuthi African Union ibe khona khonapho, izame konke okusemandleni ayo ukubana ifezise udaba alolu. So kuqakathekile ukubana i-African Union ibe khona okokuqala. Okwesibili, le-United Nations layo isekele khona lokhu, isekele lesivumelwano esiphakathi kwala mabandla ngamaqembu amabili alwayo.
Ukungenela kwamanye amazwe kulolu daba ukuthi laba abalwisayo bekhumisane umlotha, ungathi kuyasebenza na?
Sesibonile kule United Nations Special Rapporteur kind Sudan sezamile ukukhuluma, lo UN Secretary General sezamile ukukhuluma, kodwa kuyabe kumqoka sibili ukuthi kube lenhlelo kumbe lohlelo lokuhlanganisa ibutho leSudan lalelo leSudan Rapid Air Force ibabalwisanayo, ngoba kuqakathekile ukubana kube lomlamlankunzi ozabenza bathembane, ngoba ukulwa lokhu kubangwa ukuthi abathembani. Kodwa nxa sikhangela nje imbali yezimpi, kunzima vele ukulandelela i-ceasefire. Kebe kuqakathekile sibili ukuba lomlamlankunzi wokuqala lohlelo olucacayo oluthenjwa inhlangothi zombili ezibuqanayo. Ngombono wami ngikubona njalo.
Impi yomdeni le eyande ukuqhubeka emazweni awe-Afrika ingenqatshelwa njani ukuthi ingabi iqhubeka, ngoba siyabona lapha ukuthi abantu makhaza yibo abathwala amagabha avuzayo. Nanko phela sebedinga ukudla, abanye bayabaleka besiya emazweni angomakhelwane afana labo-Chad.
Ye, izimpi zikhona sibili Afrika lase-Europe zikhona, kathesi nje sikhuluma nje kulombhuqazwe e-Ukraine. Kodwa kuse-Afrika lokhu lakho kunengi, kuyebe kuqakathekile ukubana inhlanganiso ezijiyeneyo ze-Afrika zikukhangele khona lokhu, zihlanganisa abantu, zenqabele impi, ikakhulu i-African Union, i-ECOWAS ngale West Africa, i-SADC.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa losithandekile emhlanga weStudio 7. Abantu abanengi bathi bamangaliswa yinotho kaMnumzana Simba Chikore lobe ngunkosikazi wakhe uBona Mugabe, oyindodakazi kaMoyi Robert Mugabe. Bathi kuyamangalisa ukuba ababili laba balezindlu lamaplazi okufika phose amachumi amahlanu osokumele bekwabelane njengoba sebesehlukana. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo mnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kuzanu PF kanye lonkosazana Ellen Shiriedenga webandla le-CCC. Uchuma usungula lingxoxo.
Lokhu okukhulunywayo laba akusiyo nto eZanu PF, ayisiyo property eZanu PF, yiproperty okuthiwa ngeyabo Bona nomkakhe uSimba. Ukuthi bakuthole njani sokumele kube yindaba engenelwa nguhulumende, ngoba thina asingeke sakuvuma vele khona kwana, ngoba sinje kuZanu PF silaba abantu abaningi including myself abadingayo amaplazi lawo esingakawatholi. Ubusuthola ubana imuli eyodwa sebele maplazi adlula 21 khonale, kuba yinto engahlaliseki kuhle kakhulu, njalo yinto ezidala ingxabano phambili laphana, ngoba abantu abonakathi esikunje abantu laba babona bebekwenza bengaphansi kwemuli ekamuyi uformer president ubaba uMgabe, yena kaseko sehambile, bona sebesele bodwa baza bezovikelwa ngubani, ngoba lathi sizahamba sithi no lakuthatha ngabuloku lakuthatha njani kuphenduka iseni ubuye ugabelwe abanye abantu. So akulunganga ukuthi nxa ungumkhokheli uyenze khonoku esikubonayo ukuthi amase iworld ngendlela enjalo, asiyo ndlela yeZanu PF. iZanu PF ile code of conduct njengoba ngithilo, echo ukuthi khona ungajontshela abantu njalo, ngoba lobuntu obubonakalayo phakathi kwabantu ukuthi ngumkhokheli.
Yes, bisu mama khonapho-ke uShiriya Denga. Mama, ngena khonapho-ke uphendula ugolide ngamafutshane.
Into enhle yokuthi hhayi laba abezanu-P_F bayakubona khona lokho ukuthi kulobuqibezela okuthize. Thina nxa sikhangela into ade senzakala kule reform le eyenzakeleyo, bekuthiwa umuntu oyi-one uphiwa one farm, one man one farm. But khathesi nxa uthiwa kulabantu abale-21 utshengisani khona lokhu, ikakhulu nxa umuntu ade-related to umuntu ade busa ilizwe. And khathesi sesichathanisa nalokhu okwenzakalayo ukuthi kule ndaba le e-gold mafia ukuthi igolide kalihambanga kuhle. Usuzakhangela ukuthi indaba yangkhona ibamba umongameli welizwe iphinde ibambe nabantwana bakhe njalo. So yikho sibona ukuthi hayi into leyi isemfanana weza kwenziwe kwayenziwa ngumgabe nabantu bakhe, kumbe kwenziwa ngumnangagwa nabantu bakhe, kuyafanana. Ngoba thina njengesizwe sibona ukuthi laba abantu basebenzisa i-opportunity, kumbe singathi bathatha i-advantage okuthi yibo ababusayo. So kuba lula kibo ukuthi bephongukuyiza benza lokho okuthiwa yi-commandeering, ukuthi bona bafuna lokhu abakufunayo bayakuthola.
Sibise ngegolide kolapho. Golide lapho uyakhuluma lapho umama uthi phela nxa kunje kusho ukuthi phela lani lonke vele liyafanana, kuvele inhlanzi ibola iqale khane. Ngena kolapho golide.
Isenzo somuntu asifakwa sibe yisenzo esenhlanganiso. Kunje nje kunje, so siyakwazi ubana kule mkulumo yokuthi kona umkhokheli wabo ukuthi busingale ubaba uChamisa wayevele esebenzelana labo abakomgabe ngale egushuko deli. Ani siyasenza ukuthi ona amarole akhe yiwo ayithwala ama-products egushuko khona ngale, asikwazi okunye okuningi ababekwenza khona ngale. Kodwa-ke akusambelanga sithathe isenzo sakhe ubaba uChamisa esenza i-private business yakhe labakomgabe kube sesiba yinto ye-CCC. Omunye lomunye kumele afunde ukuthwala isiphambano sakhe lapho akhona, ngoba I'm sure i-business dealings zikababa uChamisa labakomgabe bekungelani lelokuzeni i-CCC, njalo imali yankhona ibingayi ku-CCC, ibisiya emuleni yakhe. Yikho engikuthileyo lami ngathi kona bona laba nxa amaplazi wonkena lawana aswe maplazi abhenefitha inhlanganiso ye-ZANU-PF, yinto esembuleni yakomgabe lakuthi khone khona ngale. Yikho ngisithi khona mina there must be accountability. Umuntu nomuntu athole isiphambano sakhe nxa bekuhuquluzile khonoku kube yisibonakaliso, bejeziswa njalo bekhathelwa, kubiselwe ebantwini. Umhlaba kawusuwe ZANU-PF, umhlaba kawusuwe e-CCC, umhlaba ngowesizalwane sonke seZimbabwe. Wonke umuntu kelilungelo lobana athole umhlaba. Ngiyakhumbula ubaba uMsika, may his soul rest in peace, one day semzini wake mathi emhlophe esitshela khona ukuthi bafana lingabe uyelela umhlaba lokhu sithi into zezanu. Izanu ngayela mhlaba, umhlaba ngowezimbabwe, ngowabantwana bezimbabwe. So asifuni umuntu obuya ahuquluze esebenzisa isikhundla lapha khona, kumbe into ezifana lazona lezo, ngoba akubhenefithi iparty khona kwa.
Siyakuzwa kakhulu ugolide. Mama, ngena khonapho-ke ngamafutshane sibi.
Uqinisile ubaba uChuma nxa ethi abantu kabathwale iziphambano zabo, angithi and yinto okumele kwenzakale. Kuyafana lendaba kababa uChamisa le ayikhulumayo ukuthi nxa kuyukuthi wayesebenzelana lo mgabi, sizibuze ukuthi icala langkhona lingaphi. Nxa ukuthi waphambanisa ukusebenza la kumbe kulokunye ababekwenza kungafanele, yindaba engajeziswanga. Akufani lo daba lolo esikhuluma ngalo namuhla. Into esihluphayo and thina njengebandla lesizwe seZimbabwe sitshona sikhuluma ukuthi kule ndaba ngesilungu esithi yi-party state conflation eyenzakala kuZANU-PF, ukuthi akusela kucathanisa in terms of ama-government programs lezinto ezebandla. Liyezwa i-government policy ikhulunywa eralini yeZANU-PF. So khathesi kule policy eye-one man one farm, kakuqale khona lapho, kaku-auditwe.
UNkosazana Ellen Shirye Denga ngowebandla le-CCC ubexoxa endawonye loMnumzana Joseph Chuma owezanu-PF. Abalandela ezombusazwe bathi ukulwisana phakathi webandla le-MDCT elikhokhelwa nguMnumzana Douglas Monzora lele-CCC elikaMnumzana Nelson Chamisa kulakho ukuphazamisa ukuba kube lohulumende othakazelelwa nguZulu. uGibbs Dube uyalandisa.
Amalunga amabandla lawa asanda kulwa okumangalisayo eChinoyi lapho kusele abanye belamanxeba. Bekubangwa iofisi iyayiphethwe libandla leMDC Alliance elake lakhokhelwa nguJamisa engakasunguli ibandla leCCC. Amalunga ebandla leCCC athi uMonzora ngumthengisi. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leli uyakuphika lokhu.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi abantu beZimbabwe bakhohlwe ukuthi sikusona lesi simo esiyiso sona ngenxa yabantu abangontando kayiphikiswa, ngenxa yabantu abathatha uthando lwabantu ukuthandwa ngabantu basebekwenza njengempahla yokuthi benze umathanda ngezinto zabantu. Ibandla leMDC elabunjwa ngoba uThwangirayo Gibson sibandla labanye labunjwa phezu kwesisekelo sombuso esingathi iConstitution, kuhloswe ukuthi kutshintshwe isiko leZANU PF lokuthi abantu bayabeka khashana isisekelo sombuso baqalise ukuzenzela umathanda. Yikho esikubona kusenziwa ngabantu beCCC ibandla elijalele libuswa ngubaba uChamisa. Bayakwazi mhlophe ukuthi konke khona okunje abasulisa khona ama-ofisi, izimota, izimali kunye lamalungu ebudala parliament babesulisa wona ngabantu be-MDC, zimpahla ze-MDC ezathengwa ngo-1999 ezinye 2000 lingakabi khona lona leli bandla elitsha le-CCC. So ibandla le-CCC lingaba le-harvest house njani? Yona yathengwa ngo-2000 bona bengakabi khona. Ubusubona nje ukuthi nxa sesikhuluma ukuthi hatshi lezi zinto ze-MDC sebejika bathu u-president we-MDC uMonzuru sebenzele izana, bona kuyibo abalesiko leZANU, bona kuyibo abasebenza ngengqondo zeZANU ezokuthi umthetho uyabekweceleni abantu bazenzela umathanda.
Udube uthi akuqedakali okwenzakala kubandla le-CCC.
Bona ebandleni labo khona ngale akula bukhokhelo obuyaziwayo ukuthi ngobani, singathi ngama-structures, le-constitution yakhona kayaziwa lokuthi ithini, ngoba kubusa umuntu oyedwa labangani bakhe mhlawumbe ababili uMahere maybe lo Chibaya lo mfana uOstalos, abanye bonke abalanto abangayitsho. Kusuka lapho sokubuya nje kulaba babe bathuma bebadakisa njengalaba kade bedakiwe bebuya ehofisini lethu leMashonaland Central. Asoze siyekele ke thina ukuthi siqhubeke sivuselela ibandla lethu eselidilizwe ngabantu abalingqondwe njengayena leyo. Thina sakha ibandla lezombusazwe, kasakheli bani, kasakheli Monzoro president okhona, kasakheli upresident ozabuya, sakhela abantu beZimbabwe.
Kodwa umnumzana Prince Dube uSibanda omele iBinga North kudala lePhalamende uthi uMonzora ngumthengisi. USibanda uthi okwenziwa nguMonzora labanye bakhe kubisela muva amabandla aphikisayo.
UMonzora usebenzela iZANU PF, usebenzela uMnangagwa, isebenzisa uMnangagwa esigidini sikaMnangagwa, esigidini seZANU PF. Siyakwazi ukuthi noma ikhesi yona le ayihambise e-Constitutional Court, asiyokucabanga kwakhe ikhesi ayithunywa nguMnangagwa. Yikho akuphilelayo, yikho ukuphila kwakhe, akula lutholo kuyaziphilelayo. Anaisayidingayo uMonzoro ukuthi athi kube ngelinilanga nami eza kuba yilokho, ayisikho akudingayo ngokuthi amazimbabweni ngaleli langa kufuze itekiswe okunje. Yisigijini seZANU PF, yisithunywa sikaMnangagwa.
Umnumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uyakusekela lokhu. USibindi uthi kunengi okwenziwa nguMonzora okuveza ukuba udlelana lebandla leZANU PF.
Ebesemkhangeleleke ukuthi nxa kulezinto abazaziyo ezaxabanisayo, kutho ukuthi lanxa bengamabandla athiyeneyo babizane babhonisane, yebo kambe siyakwazi ukuthi vele kule tension phakathi kwabo ngoba nisekwazi uMonzora.
Siyabonga Gibbs ku Live Talk lamhlanje sihluzeni bomama, siqhubeka sikhangela ukunanzwa kosuku lwentathelo izindaba olwe Press Freedom Day. Lapho ke sizabe sixoxa lentathelo izindaba ezesifazana. Kwanele mthakazo muhle, njengokusho kwami lingayikatshana ke luyalandela uhlelo lwe Live Talk. Yimi owenu untungamili inkomo gombalume lakavuna mayi nembeleko.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.